la esomazwi amahle esomazwi aqalele ukudangakhunywa ngomuntu omkhokheli wabantu engumkhokheli welizwe amazwi amahle ngoba mukusongela abantu onomkhokheli welizwe kuthengisa nje sobala ukuthi yena ngokwakhe akakwazi isimo akakwazi ilevel akuyo khona manje akakwazi isimo esikhona ebantwini ukuthi abantu asibezwa kanjani ngomumo okhona ngoba abantu into abayenza bayenziswa ngomumo okhona kakhulu obangelwa nguye owabangelwa nguye futhi emuva so ukukhuluma kamnandi kwakutengisa kubakhalesi lokunganaki izikhalazo zabantu lokunaki le ndaba labantu sithethawe ngomuntu nje osehlukene nabantu nje ongaselaa ndawo ukuthi abantu baphile nje bakho kuye sokufanana nje yinto embi le ayikhulumileyo emenza angahlonipheki njalo angahlonishwa ngabantu abakhokhelayo
manje ubona ungani abantu abasoze besabe na ukutshengisela nxa kungabizwa kuthiwa abantu batshengisele
bazaba nokwesaba ukukhula abantu ukuthi batshengisele kodwa-ke ngumumo welizwe okhona uzowabamba ngamandla abantu ukuthi bangene ezitaradini ngoba indlala ikhona umsebenzi ayikho ukuhlupheka kuyaphambili abantu abanachoyisi uzobabulala ngoba esebezimiselezi bathi khona awungasiki ukuthiwa yikuphi uzokwenza uzokhuluma kodwa ekucineni abantu okuzokwenzakala ukuthi abantu bazongena ezitaradini batshengisele balwe kakhulu olekuthathokubangela ukufaka abantu abaningi okuceni wangikhona kuzogcina kubangela ukuthina angene engozini nje noba impilo yakhe ngoba into emele engenzeka ukuthi abantu laba abadubulayo ababulalayo abanye bakubona izihloko zalaba bantu abamgcinayo izihloko zamasosiyethio zama-CIO just a matter of time bazamphendukela bambulale kwelinye ilanga ngoba thina kunje siyamazi imisebenzi kamnandi kodwa sayekhathi ngethusa abantu ayedele ngamazi amangazi yokuthi kwenzani ngesikhathi kugula muntu kodwa thina esikubonileyo siyakwazi akusho ukuthi uthoni siyakwazi ukuthi ngumuntu vele ongenanhliziyo ngumuntu ongenathando ngumuntu ozonda abantu ngumuntu olochuko olukhulu ngumuntu ohlukumeza abantu kodwa-ke akuze ukuvimbela abantu lokhu akhulumeyo kuzabanika abantu amandla ukuthi babhekane naye noma nje bazalisisabo kodwa bazolwisana abantu naye kakhulu kuzomwisa emanzini gogana uzolahlekelwa ngamandla nje elibele.